lapha eMasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kuloku mangathi sihlala sikhala nxa izulu ingekho kodwa ngase likhona futhi sesikhala engakutsho ukuthi leli zulu ngendlela ezengayo liyana kakhulu ngithe ngiyakhangela eline ngeFriday line ubusuku bonke kodwa liqale ngo-4 emini kwaze kwaba ngo-12 ebusuku izulu liyana khuluma nje izulu futhi libe lisina kwezinye indawo izulu liyana imifula igcwele amachibi agcina kudala ngabo-79 ayegcwala amanzi ahlala agcwele kathesi imisenya isivuke phansi izulu liyana uthi ngalithwala abantu babe lokwesaba ukuthi eyi selifikile ngikhuluma nje lelanga lakhona liyashisa liphakathi kwamayezi uzothi ilanga lezo
manje ngokubona kwakho ubona ngani khona konke okwenzakalayo akusoze kugcine kusenza ukuthi kube lendlala
babo Gandhi sibe sijabula sisithi njengobana izulu likhona sagijima salima and abantu balimile ngayo ugajopolongo abantu bengelanto zokulima inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima kanti isikhathi sesihambile baba Gandhi abalama-tractor abo labo bazama ukulima baba Gandhi ubunzima esihlangana nabo yikuthi ikakule misenyeni amabele esekhona ngikhuluma ngenyawo uti yesilima kulamabele lawa esinto okwenzakalayo ukuthi aseyelo yelo yelo umumbu khona laba limumba ngikhulume sokuyelo amanzi wote emasimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena akungeneki ngoba umanzi kakhulu sokudoda so silethemba lokuthi khona abagandi bazaba balutshwana abazathola ikakhulu laba abalima endaweni ezigcinileyo endaweni lapha okungela msenya khona babagandi indlala angeke ngisho ukuthi indlala asozibe khona ngizwa abanye lokho bekhuluma bethi hhalo nyaka zatsha amabele ngokubona kwami njalo njengomuntu owakhulele emakhaya esintwini lapho esasilima khona kudala abadala befuye kakhulu le kuzaba indlala ukuthiwa indlala ebilezulu ngokubana kungavela kutshe akusoze kwavuka kuyaba sokuthile mina ngibona indlala enkulu kakhulu.